Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngikhathele lithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 26 ngoBakazi 2024 uKasete Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanupf esigabeni seHarare lamhla lithe kufanele kulo isisekelo sombuso zivumele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancisise kukhetho oluzayo aqhubeke ebusa lanxa ihlandla lakhe lesibili selifike emaphethelweni ngomnyaka ka-2028.
Imbali izamahlulela kanzima angavuma iphutha elifana lela iphutha elenziwa ngumongameli osowasiyayo uRobert Mugabe.
Izakamizi zewange zikhala ngezithi lobandlululo olwenziwa lugatsha lukahulumende olwe-social warfare ekuholisweni ukudla. Zithi abantu abaningi abalambayo kabakutholi ngemfanelo.
Sivele siphakathi kwendlala njengemadolobha. Kwesokuphinde kwaba le-El Nino drought. Kulabantu abaningi abagulayo. Ugulika ingqondo njengoba umbona nangani ubantu. Uyanatha amaphilisi. Abanye abantu bayezigoga.
Kwezempila kahle sizakuzwa umhlane wama-fibroids, inyama ezikhula phakathi kwesibeletho ovame ukutholakala kakhulu kwabesifazana abalokhu besenelisa ukuthola abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikhanda leZANU-PF esigabeni seHarare lamhlanje lithe kumele kuguqulwe isekelo sombuso sivumele ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ancintise kukhetho khona ezaqhubeka ebusa lanxa ihlandla lakhe lesibili selifike emaphethelweni ngomnyaka ka-2028. Ngalokho-ke iZANU-PF ivuselele inkuthazo eyenziwa ngezinye izigaba zaleli bandla elizweni ngalolu daba. Lanxa umongameli Mnangagwa nangokwakhe wathi akasoze akwenze lokhu, kodwa incwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Bernard Ndlovu wayengumgcinisihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kukhona ukutshaya amanzi ngalolu daba.
Kuyinto enhle, yonke into ifuna nje isikhathi, le order. Asiwe sibekwazi ngempela ukuthi isizathu sebandla elibusayo yisiphi, ngoba ukuthembeka akukho kakhulu. So sesingakubona sekudlula isikhatshana ukuthi bajongene mabevula amasango, bezivulela inkomo amahlanga. Isikhathi sesiside kangaka, asazi. Asithembeni sibhekele ukuthi mhlawumbe kuyinjongo enhle, kuyisizathu esihle, abantu bengafaki under pressure, kugcinwe kusenzakala kwayenzakala la ngalele ukhetho lwadlulayo, okwagcina abanye abantu bengani sebesaliswa ukuncintisa.
Siyabona nanto soluvusa ikhanda njalo udaba lokuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa. Kungabe kusenzakalani lapha njengoba sezwa yena isithi kasafuna ukuthi aqhubeke?
Yindaba enzima. Savela sakusho kungenzeka ukuthi nguye nje ozama ukuthi kusasa kukhanya ngani kuthiwa ufuqwe ngamandla ukuthi abe khona, kanti vele yinto la ayifunayo. Kungenzeka, kodwa-ke imbali izamahlulela kanzima angavuma iphutha elifana lela iphutha elenziwa ngumongameli osowasiyayo uRobert Mugabe, owahlala waze wahlalisisa yibo ababebusa la ebandleni lakhe. Waze washo la wathi ngesikhathi azadliwe ngo-Tsvangirai ngo-2008 yena wayethe usephuma, bonabo abagoqela umongameli obusa manje bamphoqa wagcine evuma futhi kuqhubeke busa. Ugcine kuba impilo yakhe iphele kabuhlungu. ufe engathabanga esehluthunelwe umbuso yilabo futhi ababemphoqa ukuthi abuse khona phambili edaka abantu ababengasamfuni okwavela sobala ngelanga kusenziwa abantu betshengisela bedemonstrata sekuthiwa kaphume sokuyikhulu bonke base benijikele eseyedwa ehlele endlini yakhe labantu abakhe uLeo Mgabe wathi he had become a pale shadow of himself ngezindlela umuntu wayejwayele ukuvuka ekuseni esiye ejim esiya-exercise kwenza ukuthi aye emsebenzini ayebusa ilizwe kodwa wasesedane kakhulu sasingacabangela ukuthi uMgabe kungafika ethubeni lokuthi ayale ukuyalahlelwa eHeroseca inyoni uthi ingahlala ogatsheni isikhathi eside abafana bemarekeni bakhona ukuyingenela ngaphansi kwesihlahla ngesinye isikhathana nje seyi-eme kahle ayisishaye inyoni ayihlale ithalaze ithalaze itopolo yokho ekutopolwayo idlule ezinye zingahlali loku hlala zivele ziphathe zihambe phezulu kungavela kukhanya ukuthi usefuna ukubuyela futhi then mhlawumbe izimabi izodinga i-opposition epheleleyo kumbe i-opposition yakhona kuyamele ibuye ivela phakathi kwayo iZANU-P F
lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula izombusazwe owayengumgcini sihlalo webandla le eSouth Africa le apha obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga owestudio 7 eseHarare. Izakhamizi zehonge zikhala ngezithi lobandlululo olwenziwa lugatsha lukahulumende ole-social welfare ekuholisweni kokudla zisithi abantu abaningi abalambayo kabakutholi ngemfanelo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye walaba ngumnumzana Kolisi Sibanda usabhuku wesiqintini se-BH10 othi ukudla kubuya kungenelanga njalo labatholayo bazuza ingcosana yomumbu.
Kulokukhetha ukuthile ukuthi uholiswa bani ukuthi ngabe kuthiwa ukuthi uhola lokho okuholiswa abantu ngakubuya kubuya kukuningi kwane everybody wonke umuntu azuze ukwenzela ukuthi bonke abantu bahle ngoba ukuthi kuthiwe kukhava indlala kukhava mina yonke kukhava umuntu oyedwa kukhava lwandalwana akusayenzi ngoba lwana umnyuza besifo.
Usibanda uthi abaholayo laba balethwa ngabamahofisi aphezulu uthi kunje abatsha kabatholi usizo lukahulumende.
Kubuya kuhleliwe vele khona lo kubuye kuthiwa i-questions kanti kuthiwe ngwe-old age kuhle kube zokuhlanganisa labalimeleyo nje abangani bakhubazeyo abakhubazekileyo. Yikho kukhetha kuyabe kufuna bona first laba i-young stock babesala benjalo.
Omunye njalo okhonona ngokungaqhutshwa kuhle kohlelo lwe-social welfare ngumnumzana Give Me Again Moyo ukhansela wekachechethe wathi uselesikhathi eside ezama ukubonisa laba ngezinga lendlala elisemaphandleni kodwa kabamuphi ndlebe.
Sivele siphakathi kwendlala njengemadolobha especially khona e-Wando khona ngenxa yokuthi umhlabathi abantu abalima kiwo vele lwakwawuphume lutho wesokuphinde kwaba le-El Nino drought le ebekhona abantu vele sibachayile. So kunjalo abantu bonabo kulabantu abaningi abagulayo izingqoleke ingqondo njengoba umbona nangani ubaba uyanatha amaphilisi abanye bagula izingqondo abanye abantu bayezigoga.
Unkosikazi Sizalobuhle Mpofu wesiqintini se-BH9 uthi ilambazi sekuyilona kudla kwamalanga wonke uthi kabatholi ukudla okwakha umzimba okubalela izithelo inyama indumba kanye lokuluhlaza.
Ukuhola sacina ngo-2021 i-World Division okwakhathesi akula nje sesifisike salithola esiluncediswa ngokokudla besifisa ukuthi ngakumbeni kuyatholakala abangasinceda ngokudla besinikeza impuphu labondumba labokhungu oyili okokudla.
Umnumzana Jonathan Sibanda wesigabeni seChisuma laye ukhala ngokwelulwa kwengalo uthi wasala ngaphandle kohlelo ngesizathu sokuba mhla welanga lokubhaliswa wayelele phansi ngobuhlungu bomzimba.
Mina ngangivele ngigula angikwazanga lokuthi kuyahola ngababhala so ngathi sekusiyahola ngisiyafika bathi izakho sekulibhala okucingeni.
Ekuqaleni kwevikile uhlangothi lwe-social welfare ukhokhelwa ngumnumzana July Moyo wogatsha lwePublic Service Labour and Social Welfare lwethule umbiko othi kunani labantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6,140,924 sebeholise umumbu abafika phose izigidi ezinhlanu lengxenye 5,479,704 enyangeni yezintathu yezedluleyo. Kodwa izakhamizi zeWange ziyalilandula leli nani ngesimo sehlekana lemizi eholayo. Esethula indleko zokusebenza kwesikhwama sengcebethu yeZimbabwe kusukela ekusungulweni komnyaka lo, umphathintambo wogatsha lwezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube kunyanga edluleyo wabika ukuba isabelo seMathebeleland North silabantu abalambayo abedlula kancane ingxenye yesigidi 540,000, kodwa kulaba uhulumende usephathise ihlekana labalitshumi lasithupha ekhulwini 16%. Ngimele iStudio 7 ngiseWange koMvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Umbukiso wezokulima oweZimbabwe Agricultural Show uqalisile namhlanje elizweni. Njalo umongameli Philip Nyusi weLemosambique ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni kusasa ngolesibili. Iziphathamandla salombukiso uMnumzana Andrew Matibiri utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi umbukiso walonyaka uzakuba lemincintiswane kuhlandla lwezifuyo lezilimo ezifana legwayi lochinda. Uthi abantu abedlula amakhulu amahlanu 500 bakhangelelwe ukuba nababukise. Njalo kuphatheka amazwe akuqela ele Russia, India, South Africa, Zambia, Pakistan, Eswatini, Japan, Mozambique, China, Malawi, kanye le Tanzania. Ekugengukeni embusweni kowaye ngumongameli uMoyi uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017 eleRussia libikwa laqala ukuba lobudlelwane obuqinileyo lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka olandelayo. Kubikwa kwaba lamankampani amaningi akwele Russia alabaqondisi abeyithekelela eZimbabwe befisa ukuvula amabhizimusi achiyeneyo. UEzra Chizasbanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amankampani akwele Russia amaningi angena eZimbabwe efisa ukuqhuba amabhizimusi ewenjweni amadayimani, platinum, ilithium, igolide lokuningi okutholakala elizweni leli. Inkampani yeRussia i-Alrosa ngenye yalawo aphubelela ukuqhuba ibhizimusi eZimbabwe kulandela ukususwa kukaMugabe esikhundleni. Abezindaba beBloomberg babika ukuba amanye amankampani ayefuna ukutshala imali kwezokwethekelela eleZimbabwe lezokulima, ikakhulu kwezokuthengiselana abalimi imvundiso yefertilizer. Inkampani elabaqondisi abaningi bakweleZimbabwe yekubimba Mining House yabamsana leRussia kwabunje okuthiwa yiGreat Dark Investment emba ilitshe eliligugu eleplatinum lamanye amatshe aligugu. Ngakwelinye icele eleZimbabwe lakhuphula izinga lokuthengisela iRussia ugoqela igarlic, iginger, macadamia, avocado, izithelo ezilinywayo ezinjengama-oranges, imbhida kanye lama-blueberries. Kusizakala-ke lokhu kulamanye njalo amankampani akweleRussia ehluleka ukuvula amabhizinisi eZimbabwe. Ibandla leZANU-PF ebedlelana kancane leliRussia kusabusa uMugabe litho kwamanje lamukela izalwane zeRussia ngezandla zombili. UMnumzana Farai Mruyiwa Marapira isikhulumeni sebandla leli uchaza ngenkampani eRussia asebenza eZimbabwe.
We've got a company also called Russia V Holdings which are through Afromet JSC.
Sile kampani okuthiwa iRussia VI Holdings ngaphansi kwe-Afromet JSC. Sisebenzise imali engangezigidi ezilikhulu zamadola 100 million ekwakheni indawo okugejwa khona ilithium engange-181.3 amathani.
UMarapira ukhwela phambili echaza ngamanye amakampani eRussia avula amabhizinisi kweleZimbabwe.
The investments that have been done in Zimbabwe by Russia, we've got Alrosa.
Ikampani efake imali eningi ekwembeni ama-diamond, kulokunye okumele sikukhangele wonke amakampani eRussia abuya eZimbabwe ayetheswa izijeziso zomnotho eleMelika, kodwa iArosa iqina isiya phambili eZimbabwe.
Umnumzana bekuzela moyo osomabhizinisi owemba igolide esebenzisana nesizalwane seRussia duzane lakobulawayo uthi kuqakathekile ukusebenzisana labangaphandle kwelizwe ukuze bafake imali kubhizinisi lakhe.
Igebhu igolide makuye ukuthi singathola i-investment siyakwanisa ukuthi singene. Siyathaba kakhulu ngoba bake bacabanga ukuthi beke bezobona labo ama-investment opportunities akobulawayo.
Abezindaba beReuters nabeBloomberg babika ukuba kucatshangelwa ukuba eZimbabwe lathengiselwa ngeleRussia okuthiyenye nyakenye okwesilinganiso sezigidi ezingama-25 zamadola eMelika, $25 million kusukela ngozibandlela kusiyafika kumpandula. Lokhu kwedlula izigidi ezinhlanu okwathengiselwa leZimbabwe ngesikhathi esifanayo ngomnyaka 2022. Loba kunjalo leZimbabwe leleRussia alobelana ezinye izivumelwano ezimbalwa lonyaka ezigoqelayo ezokulima nokwemba amatshe aligugu. Akwazi ukuthi leZimbabwe ngizela eRussia kwisilinganiso esinganani ngomnyaka. Ingcwethu ecubungulayo zomnotho efundisile ekolitshini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini uchaza ubudlelwane beleZimbabwe leRussia.
Ubudlelwane belizwe leRussia ubudlelwane obusuka kaChina ikakhulu kusukela ebudlelwane lwethu ngesikhathi sempi. Kolekazi sikhathi ubudlelwane obukhona kalesi ubudlelwane okuhambelana bezomnotho ngoba iZimbabwe yilizwe elilama-opportunities amaningi. Ngakho esikubona kusenzakala kathesi yindlela yokuthi iRussia nayo ithe expand ama-economic
resources. UDlamini uyaphambili egcizelela ukuthi ufaka imali ngenhloso yokuthola inzuzo kungathuthukisa ezomnotho eZimbabwe laseRussia.
Ovela elizweni leRussia labo futhi uthi kuzaba ne-tax abayibhadalayo noma bezo-investa khonapha eZimbabwe. Njalo sethotha amanye ama-investments awo in-partnership nabanye abayizindalwane zeZimbabwe.
Kulabanye abadabuka eZimbabwe abanobudlelwane obukhulu leRussia bagoqela uDokotela Thekwane Gazi owafunde eRussia ehanjiswe libandla leZaphu ngesikhathi sempi yenkululeko. Uthi umgabe wayengawafuni amaRussia ngoba ayezona loJoshua Nkomo owayekhokhela ibandla leZaphu.
Ngesikhathi sikamgabe bavalelwa phandle ngenxa yokuthi umgabe ubeyazonda amaRussia.
Umnumzana Akhe Mungami owala impinkululeko kuviyo leZipra njalo walolongwa kweleRussia unquma imisebenzi yaleli lizwe.
Nxa kungathiwa kulabantu abangayi-investa kimi bembone ngani yibo bona bana abantu abangcono kakhulu ku-wealth than any other nation.
Abanikazi bamankampani eRussia abaningi balile ukukhuluma le-Studio 7 besithi kwathiwa abangakhulumi lentathu ezindaba ngurhulumende weZimbabwe. Omele leRussia eZimbabwe umnumzana Nikolai Krasnolev uthakazelela ubudlelwane bamazwe omabili. Uthi kuningi okuzenziwa ngeleRussia eZimbabwe njalo lokhu kula kuthuthukisa umnotho weZimbabwe lowakweleRussia. EleRussia njengeChina lakudala kuzosebenza leZimbabwe ngemva kokwethiswa kwezithezo zomnotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF kwakuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo baqhuba ukhetho olungakhululekanga. UPresident Mnangagwa kusanda kuya kweleRussia lapho abikele umkhokheli wakweleRussia umnumzana Vladimir Putin ukuthi uthakazelela ubudlelwane bamazwe la athi kawathandwa ngawentshonalanga. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kule damu elibhidlikileyo ngempumalanga ye-Red Sea eSudan, amanzi agelezela emizini eseduzane njalo kulabantu abangakabonakaliyo kulandela lesi sihlakalo. So kuthunyelwe ingcwethi yokuthi ziyelungisa lelo damu kanye lokuthi zihlenge abantu, kubika abezindaba abe-Associated Press. Kuthi abezempilakahle bathi amalucatsha lezephulamthetho ezihlomileyo baphazamisa indlela zabo zokuthi bangene emizini yabantu bayelwisana lomkhuhlane we-monkeypox ikakhulu emazweni awe-Central Republic, eduzane le-Congo, e-DRC, e-Cameroon, Nigeria, le-Chad. Uhulumende bamazwe la bathi bona sebethumele amasotsha kulezo ndawo kodwa akukabili zisebenzi esezibuliwe. Kwezempilakahle ama-fibroids okuzinyama ezikhula phakathi kwesibeletho abiwa evame ukutholakala ikakhulu kwabesifazane abalokhu besenelisa ukuthola inzwalo. Inyama lezi ezingabangeli imvukuzane njalo azilingani ezinye zincane ezinye zikhulile ezinye zibona imitshina kuphela. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abesifazane abalokhe besenelisa ukukhulelwa balakho ukuhlaselwa umkhuhlane lo, kungakhathalekile ukuthi sebeqalile ukwenza njalo. Odokotela bathi ukunqoba umkhuhlane lo yikuthi umuntu ayehlinzwa awakhitshwe ama-fibroids la, kumbe ahle avele akhiphe isibeletho kulokunatha amaphilisi lemithi etshiyeneyo. Udokotela Matthew Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMatabeleland North, ulandisa kabanzi ngomkhuhlane wesibeletho ohlasela omama obizwa kuthiwe ngamamyoba angamaqhubu.
Ama-fibroids avame ukubamba abantu besifazana ababa labantwana abalutshwane kule 5. Kukhanya umlimi wathi edala umuntu omnyama ongumfazi wamdalela ukuthi ezale abantwana abahlanu kumbe abadlula abahlanu. So ngakho abafazi abalabantwana abadlula abahlanu abavamanga ukubanjwa ngama-fibroids.
Udokotela Siyamchembu wengeze wathi umkhuhlane lo welatshwa ngokuhlinzwa.
Isikhathi esiningi ama-fibroids kuhambelana ngokuthi maningi okungakanani, akhule okungakanani, alatshwa nge-operation. Ngokuwakhupha wona ama-fibroids kumbe ukukhupha isibeletho sakhona sonke. Ikhona eminye imithi kumbe amaphilisi umuntu angawanatha acatshangela ukuthi angehlisa inani lama-fibroids lokukhula wawo.
Umongi uMnumzana Mbonisi Dube uchaza izibonakaliso ezikhomba ukuthi umuntu engabe elama-fibroids.
Izibonakaliso zama-fibroids ukukhula kwenyama zezibeletho kungaba yibuhlungu ngesikhathi umuntu esiya esikhathini kumbe ukuya esikhathini okwesikhathi eside. Uthola ukuthi wena ubungena esikhathini maybe 3 days or 4 days. Uthola usungena abo 7 days, 10 days, usiya abo 14. Kumbe kungena esikhathini kungekho esikhathini abakuthi ngesikhiwa yi-spotting.
Unkosikazi Musa wenkosi Sithole, umhlali wakoBulawayo, ulandisa ngobunzima ahlangana labo ngesikhathi elama-fibroids.
Ama-fibroids abuhlungu kakhulu ngoba akhula ngaphakathi wena ungaboni ngamehlo. Mina ngahlukumezeka kakhulu ngoba ngangilwisa ukuba lo mntwana kusala ngingena esikhathini okungazwisisekiyo. Ngonela ukuhlola ngatholakala ukuthi ngilawo, ngayenza i-operation bayakhipha, konke kwaba normal, umntwana sengidlaye, sengingena kuhle futhi esikhathini.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi abantu abansundu bayaba lama-fibroids besesebancane njalo bavame ukuthi bebe lamakhulu kumbe amaningi ukwedlula eminye imihlobo yabantu. Kumdeni nxa ekhona owake wabalawo, odokotela bathi kuvamile ukuthi uhlasele amantombazane angene esikhathini eleminyaka engaphansi kwelitshumi. Bathi njalo kuqakathekile ukuthi umuntu ayehlolwa nxa esethe wazibona engathi ulezibonakaliso zama-fibroids ngoba ayenza ukuthi umuntu engenelisi ukuzithwala kumbe azithwale aswele. Kwesinye isikhathi umntwana kakhulu kuhle esiswini ngoba lo mkhuhlane uyabe ukhula usidla indawo kusenza umntwana engakhuli kuhle. Ukudla okuqondileyo ngokunye okungancedisa ukuthi abantu bengahlaselwa yilo mkhuhlane, kutsho odokotela. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Kwezemelika kulandela umhlangano omkhulu we-Democratic National Convention, DNC, ogqitshwe ngolwesine lweviki edluleyo, ozamela ibandla le-Republican Party njalo owayengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump, lazancintisana laye obandla le-Democratic Party okwamanje ongumsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris, bazaqala umkhankaso ezigabeni eziqakathekileyo kulolu khetho lokudinga umongameli weMelika oluza kwenziwa ngenyanga kaLwezi lonyaka. UMnumzana Trump ukhangelele ukukhankasa eseDetroit lapho anqotshwa khona ngomnyaka ka-2020. Ukhangelelwe njalo ukuya eMichigan laseWisconsin. Unkosikazi Harris lomsekeli wakhe umnumzana Tim Walls bakhangelelwe ukukhankasa emadolobheni achiyeneyo aseGeorgia. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube owe-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Masi tangela ama-polls sibona ukuthi uHarris usenqoba uTrump. Kwamanye ama-polls simbona enqoba ngama-points afika isikhombisa. So lokhu kutshengisa ukuthi sebemamukele uHarris ama-Americans njengomuntu abona engakhokhela. So ma nxa kubhekwa kuma-battle states, kuma-battleground states, sesikhuluma abo-Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, nabo-Arizona, kubona ukuthi sebengotshiki lobhanu ngalapho kulawo ma-states. Ekubeni eliya kusasengu-Biden obekhokhela itikiti lama-Democrats, besibona kungu-Trump obenqoba kulawo ma-polls. So kutshengisa ukuthi uHarris usegaine i-momentum enkulu kakhulu and uthe threat enkulu kuDonald Trump.
Sibona njalo ukuthi unkosikazi Harris use obuthanise imali efika ku 540 million, kukanti uTrump esala emuva ele 327 million. Imali leyi iqakatheke kanganani nxa sikhangela umkhankaso?
Iveza ukubana uTrump usesalele emuva ngoba abantu ukuthi baze bakhiphe izimali zabo ukuthi bancedise ikhampeni yakho kusho ukuthi abantu babe bekholelwa kule nto yenzayo. And esikhathini esiningi ngama-donations amancane yaqala ku $5, $10. So ukuthi uzukhone ukwanise ukureza imali efana nale oyikhulumayo 500 and something million erezwe nguNkosazana Harris kukhombisa ukuthi baningi abantu abasesayidini lakhe abasapotana laye. And imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement, kuthelevishini, kuradio plus le staff ukuthi ukhulise istaff sakho, ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyabulayo imali yokuthi ubhadale for into ezinzakalayo eziprintwayo lani lani.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Limzoxoxa lapho ecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseVirginia khona lapha eMelika. Okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu bakaStudio 7 kumlayezo elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 injani bantu bakithi? Ngisetsholotsho, ngisejwane, ngilaya elulwane. Ngicela litshele uGawulo ukuthi engakhuluma amanga ukuthi imigwaqo ilungile. Imigwaqo yethu sithwele ubunzima, siyasokola, siyaholela amabele. Heyi abantwana, ngisenkingeni ngabantwana, kodwa-ke anginankinga ngalokho, kodwa sikhala ngomgwaqo. Ezwe la uGawulo engabe ekhuluma amanga ethi khona imigwaqo i-right inga-right-anga. Abantu bakithi bayathenga izimo kodwa-ke imigwaqo. Cela gawuleli lungisa imigwaqo. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani? Ngapha linjani abalaleli? Thina into esikhala ngayo ukuthi izanu ingazihlukumeze kangakanani i-CCC, kodwa sikufunayo ukuthi i-CCC sibuse, maybe ungasibusa ngcono kulayo, ngoba lokho okwenzakalayo lokhu asikwanisani lakho. Thina sikhathele ngakho and sidinga ukuthi ngani siyathola usizo kakhulu, ngoba thina sifuna ukuthi lathi sibuswa ngabantu abasidingele ikusasa yethu, abafuna ukuthi kibo kubekha okuhlala kumnandi khona. Ngaze beyihlukumeze kangakanani? UJesu wahlukumezeka kakhulu, kodwa izofela izono zethu. Anqoba ngoba yinkosi, lawo bazanqoba.
Studio 7, mina bengisacela ukubuza lapha lingisize bantu bakithi, ukuthi kanti abantu laba abakhuluma ku-Studio 7 ikakhulu abezanu PF laba bekhuluma ngesiNdebele, ngabantu ababuya esiNdebeleni kumbe ngabantu ababuya eMpumalanga abazintsha amagama ezibongo, bazibiza ukuthi bona bangabakonyathi, bangabakoncube, bangabakodube, bengamashona? Ngoba phela uma bengazitshintshanga izibongo kungamaNdebele, kube bayasimela, kube into eyenzakala elizweni bayibona, manje bayibone. Ingakho sithi hayi bazitshintsha amabizo, bazenza amaNdebele. AkulamaNdebele, akulabantu bakithi abangakhuluma kanje, uhlupho lwakithi wonke belukhangile.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi 1+1 202 0800 465 0318. Isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele siphambili, kodwa lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho isihlaziya khona udaba lokuthi ibandla lesizano-PF selifuna umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalelisayo uPresident Jeremiah.